uhlupho esilalo ukuthi sina njengamazimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakathesi sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho kungadingakali khona ilizwe lelingelethi sonke ilizwe leli lifuna thina sonke sibe committed ukuthi nisilakhe kuyile singakwenzela ilizwe lethu sonke sindawonye collectively yikho sokudingakalayo okulokuthi abantu belethi nxakunga amanzi engavuza ngale kuthiwe ngumnankagwa kuthi ngale nto zingawonakala ngale kuthiwe ngumnankagwa kanti umnankagwa nguyopompa amanzi ebekuzeni ngale upresident umnankagwa ngoyopompa amanzi ezambezi kumbe amagesi yonke umnankagwa umnankagwa unike abantu umsebenzi ukuthi bawenze abantu laba bayehluleka umsebenzi kakukhangele amazimbabwenzi bekhangele basole khonapho lapho okungasetshenziswa khona
Baba Pepe Nanso ngamazwi kaGawule uthi ubaba uMnankagwa kayisilopholisa njalo ngeke limsole ngodaba lwenkohlakalo ngoba kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission kule zinkantolo kanti nxa zingabopha abantu zibagwebe ngeke lisole uMnankagwa ngento yonke
wena nxa ule company yakho uqhatshe u-chief executive officer nxa u-chief executive officer angehluleka ukubuya le-turnaround strategy uyamxotsha uyamxotsha so uMnankagwa yi-candidate yokuxotshwa ngoba ngu-chief executive officer wezimbabwe uyehluleka so yi candidate yokuthi kaxotshwe ngoba uyehlulekile ukubuya le-turnaround strategy akuncedi ukuthi khona sesabe ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi u-chief executive officer uyehluleka sibe simgangalaza ngoba isikhathi esiningi abantu ababe bemvikela ngabantu labo ababe bele benefit ye-corruption yonaleyana engikhulume ngayo ukuthi ikhona
Ngiphenduke kuwe baba Gawule intengo sikhwelile sikhuluma nje amafutha okupheka cooking oil kwezinye isitolo ama 2 liters isibiza $7 kusiya kubo $10 khonapho abanye bathi lokho yikwehluleka mpela kukahulumende ngokunjalo kumele asuke embusweni baba Gawule
Baba Nkomo, mina kangivumelani lakho konopho ukuthi abantu bengabalento abayisolileyo yonke into eyenzakaleyo abangayithakazeleliyo bese besiba neblame abayisa kupresident. Umthuli uyasebenza kodwa kulabo bantu abamehlulekisayo abantu babona abamehlulekisayo bafuna ukwehlulekisa yena upresident ngokwakhe bafuna ukwehlulekisa uhulumende ngokwakhe ngoba umthuli uyasebenza ubusuku nemini amasela abhoboza izikhala ebushuku lemini nxa ezivala umthuli yebo lokuthi njengakho lokhu umthuli kubonile ukuthi amabhanga yiwakhipha izimali enika abantu babo labo abayibo abayenza ukuganga ngapha emkambo wemali ungakhangela ngakhonokho umthuli kade kuzama kodwa sokungathia sokuthi safisa labanye abantu abangalashupho olunjengalololu kanti la bantu abakhweza ama-prize siku zonke izitolo ezikapresident Mnankagwa yini kanti aliboni ukuthi kuloku kuganga nje vele kusegcekeni okwenza ukuthi abantu bazonde basesola nomvukela bavukele uhulumeni
baba Pepe ungusomabhizimusi lawe yebo lisebenza lezitha yini ukukhweza intengo lizama ukugenqula ubaba uMnankagwa lapha
uyazi ukuthi ukuswelakala kolwazi yinto ebuhlungu kakhulu okokuqala nxa umuntu esithi khona amabhanga anika abantu imali abahamba beyihambisa ku-black market uyabona ibhanga isebenza ngento okuthiwa i-record umuntu oyabe enika imali ebhenki uyabe sazakala ukuthi ngubani i-adresi yakhe ingaphi usebenzela ngaphi ngoba i-information yonke naleyo nxa ukuthi ibhenki ingakakuniki imali kufanele ukuthi ibe khona shuwa nxa kuwukuthi kunokuganga okungalo bangahlule ukuthi balandelele bayafika lapho okusebenzela yena lowo muntu khona okuganga bambona uhlubona ukuthi khona bayokana kucatha ngomunwe njengentethe ngokuqala lokho okwesibili nxa upresident engupresident olalelayo ukuthatha ngapho ukuthi amakhombi ayevele efakwe ngupresident lakudala lakudala sikwazi ayevele layisenswa esazakala ukuthi athwala abantu uzuko wayevele khona pho owamisa amakhombi ngubani